So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukani ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo abane babanjwa igcikwane le coronavirus. Ukudonselana isigodlo sebandla le MDC iMogentswangirai House kuqhubekela phambili abatsha benxazombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo, kungekudala nje sobe sesinalo i-ofisi lethu.
Ibandla le-MDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathintambo obona ezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya.
Abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sefunda ukuchise thina.
Izikolo zivulwe izolo amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala.
Sithole ukuthi kulamanye ama-provinces kade kule 1% attendance yababalisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Abane babanjwa igcikwane le-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane laba bathole leli gcikwane elizweni. Asebele gcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula isikhombisa 7816. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMogentswangirai House kuqhubekela phambili abatsha benxazombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi sikhuluma nje. Amapolisa kade eqaqele isigodlo lesi abikwa esukile ntambama labasakhulayo abalithumi lambili kade bebotshiwe bakhululwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni othi okwenzakalayo yize elizadlula nje ngokuphazima kweso.
Ngiyabonga msakazi ngaleli thuba osinikeze lona. Okwenzakalayo eMogentswangirai House ukuthi laba obaba ababethethe umbuso ngobudlwangu dlwangu labana ababefuna ukuchisela umama makhupha endlini bethu ngoba ngumndebela akabuyele emathepheleleni ndakula muntu wesindebeleni ozobusa iZimbabwe. Baqalile futhi ubudlwangu dlwangu babo bafika laphana ngabo ubudlwangu dlwangu bangena eofisini lethu bachaya abafana bethu. Sisekhothi nje njengoba ngikhuluma nawe ukuthi sikwazi ukuphinda sithathe iofisi lethu.
Manje lizathatha manyathelo bani ngodaba lona lolo?
Hayi, sisenkantolo njengoba ngishilo, kungekudala nje sobe sesinalo iofisi lethu. Lo jake ngikhuluma ngaye nababanye abangabe esebenzisane nabo sebezixotshile ngoba iconstitution yethu ithi ungasupporta elinye iqembu usuzixotshile emhlanganweni.
Labo okuthiwa ngabasakhulayo bebandla lenu okuthiwa yibo ababize abanye labo abe MDC Alliance belokhu bengamalunga enu na njalo ngasitshela ukuthi kuhamba njani ngabo bona la?
Hayi, kulo jaha oyi-1 nguye owathi ngoba esenamanye amacala akhe abenawo asebhekane nomthetho wasesuka waya ngale njengoJudas wafika wathengisa ke bamnikeza imali ke yikho kubuya esethatha laba abayi-alliance ebuya labo e-ofisini lethu.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
So mbona ngazathi ukuthi intsha ingabe ikwenza ingela abadala siyabe singaqinisanga ngoba ngomgqibelo umnumzana uChamisa ukhulume ngokuthi uza kuyawathatha lawo mahhofisi. So mbona ngazathi intsha iyenza ilosekelo lwabadala bebandla lelo.
Ngokubona kwakho lokhu okwenzakalayo kungaba kulesandla seZANU PF phakathi yini njengalokho okucatshangelwa ngabanye?
Sobala ukuthi ekuxabaneni kwabo iZANU ilesandla esikhulu ende ihlezi ingumxabanisi. Uzathola ukuthi kanengi nengi kuyathiwa imali enengi iye kugatsha lwe-CIO. I-CIO kanengi nengi imali leyo yiyo ehamba isiyathenga abantu ukuthi bengahla amabandla abe divided, yilo elilabantu elingenisa abantu balo ukuthi bedala ukuthi kuchitheke. So kungazake kungethusi ukuthi bakhona asebebanjwe yi-CIO, bakhona abangabe besebenzela mbeni besetshenziswa yisitha. Lokho kakudawutheki.
Ubona uyababona yini uChamisa loMakhuphe behlalisana phansi bekhumisana umlotho?
Bona bezimisele ukuthi bafuna ukukhulula abantu beZimbabwe, kungayisi ukuthi benza into zezifiso zabo. Akukho kungabamisa ukuthi behlale phansi. Okungabe hlula ukuthi behlale phansi into eyodwa ukuthi babe bethethe imali yesitha, ukuthi bahlala phansi bethini lo banika imali uzababuza ukuthi lenzani. Kodwa uma kuwukuthi genuine ikungazwani kwabo boyi-2 nokuthi kungela mali yesida, hayi bangahlala phansi bexoxisane bebonisane, amboni into enzima. Kodwa uma kuwukuthi kule mali yesida kuyazila ngoba omunye engafa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthokazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Siyathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMaikhobe ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance selilandule umbiko owethulwe ngumphathintambo obona ngwezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube wokuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenza lamazwe aphetheya abenhlanganiso ezizimeleyo labanye asebaxotshwa kubandla leZANU PF ababethiwa liqembu le-G40 abafana lomnumzana Jonathan Moyo. Uncube utshele intatheli zindaba izolo ukuthi amazwe la asebenza lezinye izizalwane zakuleli ukungenisa izikhali elizweni ngudlu ukuze baqale impi. Uthe njalo ibandla le-MDC Alliance liqamba amanga ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni lokuthunjwa kwabantu ngoba lifuna amazwe aphetheya angenele agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uthe abezomvikela abasoze bakuvumele lokhu. Ibandla le-MDC Alliance lona lisole amazwi kaNcube lisithi ajonge ukwethusela abasekeli balo, kanti njalo uhulumende udinga isizathu sokuhlasela leli bandla njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi seZaphu phambilini kweGugurahundi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli salo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Thina abantu be-MDC silwisana le-corruption, ubusela, ama-adoptions, ukutshontsha abantu ebusuku, lokwenza i-tribalism abayenzayo le-nepotism. Economy file ngenxa ye-corruption. Ngalokho ke abantu laba sebephendulela isikhuni ngoba ede sichisa bona khathe sefunda ukuchisa thina. Thina sime emthethweni, singabantu esifuna ukuthi abantu bazuze imali yabo elohlonzi. Sifuna abantu bafunde ezikolo. Namhlanje izikolo zivuliwa, zange kubele ngitsho ama teacher abaqala bahambe ukuyadlala nje amatope. Yikho ke thina sifuna ukuthi ezibhedlela kube lwemithi lamadokotela, abantu balime basuthe hayi ukukamba manga aluhlaza tshoko ukuthi tinase sitrena ama military insurgency. Lokho ikusigolomba okunzima kakhulu silintsho le international world gayibuye ize kwenza I study owe singathi I commission baze kuzwisisa kuhle ukuthi kambi MDC njoba yona ingala nje lesikhali nje lesodwa sesitrainwa ngubani I international relations le international law siyakwazi ayivumelani lakho lokho yikho ke libona ukuthi vele ikhu asiyithathi asifuni yikho zange sizame ikhu njengoba nabenza ikhu bathathela umgabe uhulumende bavele abafuni umuntu ophikisana labo
bakhona abanye abathi umbiko kancubelo uyethusa ngoba igugura hundi layo yaqala kanje kuthiwa kutholakale izikhali lithini ngalokho
ithumba seliza bhoboka ngoba siyakwazi ukuthi kuzani ngokwabo kule mkenke emthathu eyabalisanayo siyakwazi umuntu obusayo ngubani hathi lokho esikuphonga ukubona mahlabe ezulu qinanini kodwa impile iyamanga esithi cyber warfare ifuna abantu bayinanzelele ngoba bayaza kubelithusela bafaka izinto eziningi abantu babotshwe ukuthi yini lingakhohlwa ukuthi ngama 1983 kusuka kufika ku 1987 kwabuya I 5th brigade bahlanyela izikhali benza konke babulala abantu besithi bafuna ukubona abantwana bema dissident konke lokho silabantu ababulawayo within a week bephongukunywa nje ngamakhoti eRA Rhodesia Front ositshela siyaliqinisa sifuna idlame lingathatha umthetho liwenzo wenu lina enzanini into zonke eziku constitution ezeku demonstrator ezoku petitioner ezoku ghost law ezokwenza ama strike kodwa lingathathi ngitsho lelitshe ntsholani libe ngabantu elimsulwa ngoba laba bantu sebefuna ukuphonga ukusipha amacala esingawani esingalawo
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli MDC Alliance ubexoxa icingweni lontungameli inkomo Studio 7 ekwobulawayo izikolo zivuliwe izolo amatitshala engayanga emsebenzini phezu kodaba lweholo Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, umnumzana Nation Mudzidirwa, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithole ukuthi kulamanye ama provinces kade kule 1% attendance yababalisi amanye ama provinces kade kula ma 5% attendance yababalisi sike sakhangela esikolweni akuyenzi ukuthi sisiqambe ngamabizo kade kulabo 0% attendance yababalisi kulezinye ikho kade kutholakala kulabo headmaster labo deputy head kuphela sikhangela futhi kundaba yabantwana abaningi bangkhona bacinga bebuyela ezindlini ngakade kungela ukufunda kade kuyenzakala esikolweni sithole futhi ukuthi uhulumende kade se promisele ukuthi uzaletha impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ama PPEs esikolweni kodwa sithole ukuthi ezinye esikolweni akula impahla lezi azikabi khona so abantwana abanye kade bebuyile bezigqokile ama maski abo angaswa ama quality mask ukuthi siwakhangela ukuthi agqokwe ngabantwana lapho abahlangana khona babaningi so ababalisi bayakhala bayakhala ngendaba leholo ukuthi abala izimali zamabhasi abala izimali zemaskufis zabantu wababo yiko bangaluchubanga namhla emsebenzini
likhangelele ukuthi kuzahamba njani asithi uhulumende ayale elokhu engaliphi imali yona le eliyifunayo kuzaqhubeka kuhamba njani
Siyabeloke sihlezi ezindlini ezilonga uhulumende engasiphanga imali yona le esifunayo ngoba kunje asila izimali zokugada zamabhasi ukuthi sibuyele emsebenzini asila izimali zokuthenga ukudla asila imali yokuthi sibhadalele abantu wabethu ama school fees kunje ama rentals ngama 20 to 30 US dollars per room kuma location ama school fees abantu wana kathezi ngama 30,000 RTGS dollars yabe equivalent to 300 US dollars so kunje nxa ngihola 30 US dollars angisoze asisoze sibuyele emsebenzini ende sakuvumelana njengababalisi njengehlanganiso ukuthi asibuyeli asilugcobi as long uhulumende engasiphanga imali yona le esifunayo ende kuyabe sokusegcikeni ukuthi uhulumende sehlulekile ukuplaya important role yakhe yokuthi aprovide education elizweni afundise abantwana ngoba as long ababalisi behlezi ezindlini abantwana bengafundi kuyabe sokusegcikeni ukuthi uhulumende uhlulekile ukuplaya iro yakhe ukuthi aprovide education
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni iAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe kumbe ATUZ ubexoxa icingweni le Studio 7 eselubhani Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uRebecca Masawi oweHarare ubesemthethwandaba izolo ethoniswa icala lokuthumba abesifazane ababili ababethandana lomyeni wakhe. Batshaywa kabuhlungu omunye waze wabhubha. Iphephandaba leDaily News lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Martin Makonese uselahle isicelo sebekade befuna ukumisa ukungcwatshwa kakutsha kwababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7 likhuluma lesizalwane seMatopo ngizwe lapha na besithi uMakhupe usethethe ibizo leparty kaChamisa lelabathi MDC Alliance bathu uMakhupe yilo azayisebenzisa kuma by elections la azaba khona ngoDisemba bayithanda lapha na mabe khona abalandeli beMDC Alliance lelikhokhelwa ngoChamisa bencela ukuthi ngabe bayamcebisa abumbe elinye ibandla elitsha elingahlangene lezinto zawo uMakhupe labo Monzora ngoba engiqinisa ikhanda ngesikhathi masongumele baye kuma by elections bazomvimba ukuthi asebenzise ibizwe naleli thi MDC Alliance ikho lapha azazibone sesala khona engasela party ngoba kusukela ekuqaleni ndiveleni ngumuntu ophikisana lecourt so uma umuntu ophikisana lecourt ekugcineni vele awusoze uphethe kodwa ngoba ekuqaleni waphikisa wathena iMDC thile yayitshiyelwa ngochwankira yena nguye kumele ayikhokhele asoMakhupe isinqumo secourt yena kahlangani laso yena uzo ebantwini bayithatha iMDC Alliance oMakhupe baya kuma-MP oMakhupe labomonzora baxotsha wathi yena uzo ebantwini baxotshisa ama-MP lamanje lokho kunjalo akula kutshintsha kumbe enye into ayenzayo ngokuxotshwa kwama-MP baxotshisa amakhansila wathi uzo ebantwini lakho kwaba njalo wathula zwi wathatha i-harvest house wayikhothi wehlulwa wayithatha wayinikeza uMakhupe wathi yena uzo ebantwini wathula zwi lamanje igama balithethe balinikeza uMakhupe sesithi yena uzo ebantwini inkana isozimsebenzele ngaphandle kokuthi avule yakhe iparty entsha engahlangene loMakhupe kumbe engathintani loMakhupe ngoba vele nekuqaleni nguye umuntu ophambanisayo ngokuthi akhuphe uMakhupe ngendluzula yena angena esikhundleni ngenkani esebenzisa inkani le tribalism
thina vele njengamaZimbabweni isitha sethu sinye izalo PF makungazuki izano nje embusweni yonke into izoluka so abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya isitha zethu sinye esikade sasitupa from 1980 iZimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka thina asikaze sikuthole ukukhululeka yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze ikulungise akula makliniki akula mgwaqo ayikho nje i-development ekhona into ekhona eZimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu abantu baswela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayotheka ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayosprayer nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abayizwe ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abayizwe ukusela kuphela nokuba betshontsha imali bethwala imali bezisa le maso kukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu ye salibonani salibonani basakazi abahle khuluma lo ngwenya la egoli ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu ngaligcina sesihlale singabaphileyo ndingelela bonke abantu beZimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esizalo PF umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanction lawa ethi abasuse akaqala susa ama-sanctions lawa obafakela abantu beZimbabwe yina labantu bakhe labezalo PF abaqala ekhaya oqala bethu besiyacela le thina vela asithinta ama sanctions la bengafuna ukwenza ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama sanctions kwenziwa yibo lebandla lakhe lezano PF akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe segugile behambise yokhuluma amanga abantu bahlukunyezelwana abantu baboshelwana baboshelwana abantu be-MDC baboshelwana abantu ungakhuluma kabi ngezano PF sokumele uboshwe uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshelwe ibheyili akukho right lokho vele angakhuluma ngokuthi akususwa ama-sanctions afaka amanye ama-sanctions phezu kwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona leyo bekhuluma ngama-sanctions bet ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza izimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje yizanu p f akuso ma-sanctions la abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu
ndijonile basakazi westudio 7 mina lapha ngikhuluma okunye indaba eyihluphayo lapha zwakathezo mnangakwesithi khona amakhiwo afuneke eplazini kanti kasuke waxothileyo amakhoya layo azakuya njani nexotsha plazi abanye ubebabulala esenza everything abo kathezo esitsho bafuna ubafunelani njengoba isithi i-MDC kayifuni ke ingeyamakhiwa inamakhosi ayo ithina sifuna i-MDC katshani lokukhule nto zakhe ezingasebenziyo lezi
salibonani salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abe-studio 7 ngithanda ukulibonga amaqala lonke umsebenzi noma ohleli wenzayo kangaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngenhlelo zenu ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhuphe le abayenzayo thina ngapha ehlangathini singaphegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane naso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu lina libabili isithethe ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasiyenza njani singabaleka sikhwele phezulu esihlahla kumbe singamisibindi silwe lesilwane seseduzane la ndiyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liwiselana phansi ligiqana laye lisithi liyenzeni khophana ngoba lizadliwa lonke isilwane angitshoyo ukuthi hhayi thina ngokwethu ngabantu bakamthwakazi asilasayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula saye sabangaka endaweni yakithi mina ngizalwa khona eflabhuzi ithara asiyazi indawo yakithi ayizange idevelophe kusukela kudala ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okuthiwa iwest nicklesen siyemberengwa so umgwaqo osowavala kusela lezi moto ezihamba lapho silo mgwaqo osuka evokola siya endaweni akithi ngizalwa khona embembezi ibridge kule bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli sisaseprimary saze sayisecondary sasathatha sayisaemsebenzini lanamhla liyathiwa ngalelo bridge kubuhlungu yithi ngoba yithi kufanele ukuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kwintombazana yakhe uyafika yena abe singena endlini alale wena ubesusala phandle ungayazi into eyilandela so thina sikwazi sikulandelayo vele kungcono ukuthi kweze politics kumbe thina njengomthwakazi vele siphume kuzwe zabo mama Makhuphe labo Thamisa labo labo Mnangagwa ngoba thina uncedo asiluboni kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu linganakithi laphana endaweni okuthiwa impembesi uyalala ungaphesheya komfula imizi yasekhaya uyikhangele njengangale komfula awukhona ukuya ngale ngoba umfula bogcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sime lapho abantwana besuke esikolo esecondary yakithi okuthiwa emkwabeni efokola uthole ukuthi abantwana bonke labo balala egangeni imizi beyikhangele kungelandawo ukuthi lizacapha ibritsha lakhona so akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngiyancenga ukuthi ngabe unkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela ukuthi linanzelele iy'nkulumo zonke kakhulu liyenzele lisivakatshela lakithi endaweni yaseflabhuze lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni lo ngasihluphiwe hhayi ngiyabonga ngiyabonga igama hhayi nangusimoya ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Namuhla ntambama uMongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho oluzayo ngenyanga kaLwezi uMnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats bazadibana kungxoxompikiswano yakuqala i-debate. UTrump ungena kulingxoxompikiswano esetheswa amacala ambalwa abalisa ukungabhadali umthelo we-income tax lokuqamba amanga ngodaba lwe-coronavirus. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni. Sambuza ukuthi ubona kungani induku loxakuxaku kuzawela ngaphi.
Yiko mbona ngathi kumpikiswana ngxoxo yabo le uza kumela khonokho engxenye akubeke njengamanga, akubeke njengezinto zonke ezinjalo. Labo abazobe bemlaleli bazavumelana naye ukuthi abamqambela amanga kuphikazanga bhadala ama-tax. Kodwa embona ngathi kuzamchaya nxa kuyikuthi labo babuzayo ama-moderators bangambuza bemphethe duze ukuthi i-coronavirus wayiphatha njani. Enxenye lapho yikho lapho angaluza khona ama-points athile ngoba eqinisweni aka ambona ukuthi ulakho ukuyivikela i-corona ukuthi wayiphatha kuhle ngoba ngithi uyale emi ngokuthi ngavala ama-frame-a-china, ngavala ama-border, ngavala lokhu kusaqalisa. Kodwa ke kusiya phambili wasusenzani.
UTrump uyazakala njengomuntu othi nxa iphikisana labantu asebenzise amabali amanye angani ngokuthuka lokunye okunjalo. Ubona ungani kuzasebenza yini kuBiden?
Ye, nxa kusiza kulapho sibile ekungathi ungumuntu lwana ongathi kahlanzekanga ekukhulumeni lokuthethisa lokuye ukweyisa abantu njengomntwana owazalwe lesipunu segold emlonyeni. Asomuntu ohlonipha abantu njengalokho. Kodwa ke ngizaphinda njinge ngibuyele khonaphana ukuthi ibase yakhe ngibona ngathi yikho ekufunayo. Iyakuthanda sikhonokana nxa ethethisa khonaphana, khuluma amazwi angathi ngawokweyisa, ukudlithisa, bayakuthanda. Kodwa ke kuza kuya ngokuthi yena umdala uBiden uziphatha njani. Bekungamelanga ukuthi kuyime ngimcebisayo wenza ukuthi nina ungahambi laye engikuthoyo ukuthi angaphikisani laye, ukuthi kwese sikhathi umuntu nxa ekuthethisa wena uthathe amanye amabala angahambelani naloko okuthethiswe ngakho. So mina bengingamcebisa khonapho ukuthi each time nxa engathi uyamkhalimele, engathi uyamthethisa, yena azihlalele khonaphana kuphela aphendule lokhu akubuzwe.
UMnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leTexas.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ukudonselana isigodlo sebandla le-MDC iMorgan Tsvangirai House kuqhubekele phambili. Abatsha benxa zombili zaleli bandla belokhu bezivalele esigodlweni lesi.
Ibandla leMDC Alliance selilandule umbiko wethulwe ngumphathintambo obona ezomvikela umnumzana Owen Mudancube ukuthi lizama ukugenqula uhulumende ngodlakela lisebenzisa amazwe aphetheya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.